Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana bakhuthaza amapolisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana. Izakhamizi zakobulawayo namhla bezithe gwaqa kuleli dolobho lapho ebezisidla amathambo engqondo phezu kokuxokozela kusokuhlaselele leli dolobho.
Bafuna ukuyatshela ikomithi le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobho labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna ubulawayo ohlonipha izifiso zabahlali.
Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga i-cushion pay bathe besiya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana lamantombazana abangaphansi komanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe babe lomhlangano namhla bakhuthaza amapolisa ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umfundisi Walter Magaya kulandela imbiko yokuthi udlwengula abesifazana abangamalunga esonto yakhe ye-Prophetic Healing Deliverance abesebafumbathisa ukuthi bengamvezi. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe Women's Coalition bathi sokusobala ukuthi lanxa abesifazane bengaveza okuyabe kubehlele baphanga bachedele muva sebelandula lokho abayabe bekuchilo ngaphambilini. Lokho kwenzakala kule mfanekiso esisabalele enkundleni yeWhatsApp etshengisa umuntu ofana loMagaya esecansini lomunye owesifazane ongasimi kakhe. Emazwini abo kuntatheli izindaba afundwe ngumgcini sihlalo weWomen's Coalition uNkosikazi Veronica Mumbire bathi uqakathekile ukuba abaphatheke kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu bamanyane emsebenzini wokudingisisa okuyikho kwenzakalayo ngoMagaya labesifazane ebandleni alikhokhelayo. Lokho kusekelwe nguNkosikazi Michelle Gudo osebenza njengomcebisi kwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane uGender Advisor ngesiNgisi enhlanganisweni yeWomen's Coalition.
Ikungakho ke njengeWomen's Coalition of Zimbabwe sithikora akucubungulwe kukhangelisiswe kuzwisiswe ukuthi okwenzakalayo sibe sibile emasontweni emachurchini kuhamba njani ikakhulu sikhangelana lomnumzana uWalter Magaya. Ngoba nxa kuyukuthi abantu besifazana bayahlukuluzwa elizweni laseZimbabwe thina njengeWomen's Coalition of Zimbabwe silapho ukuthi sikhulume sibone ukuthi ilizwi labomama liyazwakala.
UGudo uthi kumqoka udingisisa okwenzakalayo phezu komkhokheli we-PhD ukuvikela abesifazane lamantombazane baleli bandla.
Thina njengeWomen's Coalition of Zimbabwe siyahlukuluza kakhulu ngoba sinhlanganiso emelela amalungelo abesifazane. Okusimangalisayo kakhulu ukuthi khona umnumzana Magaya nguyedwa umprofita oyetheswa icala lokudlwengula abesifazane. Okunye okwenza ukuthi singaphatheki kuhle njengabantu besifazana yikuthi khona abantu besifazane laba bathi bengathilinga emapholiseni bayekhuluma amacala abo baphinde babuyele emuva. Asisazwisisi ukuthi okwenzakalayo ukuthi besaba uhamba kanjani.
Lumsakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamfundisi Magaya, umfundisi Admire Mango, obengadobhi incingo zakhe zikamakhale ekhukhwini loba ukuphendula imibuzo yemaWhatsApp esimthumele yona. Asebethe baveza indaba zabo zokudlwengulwa nguMagaya, babalisa umuyi owafela eBotswana ngendlela ezingazwisisekiyo, uNkosazana Chipo Chakanyuka, uNkosazana Petronella Donozo, olodaba olwalusemthethwandaba waphanga waguqula ingqondo wathi hatshi kadlwengulwanga, labanye bathi uAngela Jarakupa uNomsa Ruvaje, Charity Dlodlo, Losera Maruta. Umanyano we-Women's Coalition ucele amapolisa lenhlanganiso ezibalisa eye-Zimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Anti-Corruption lezinye ukuthi zenze umsebenzi wazo wokudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Bacele njalo amalunga edale lephalamende ukuba kube lendlela inkokheli kumabandla ezokholo kumele izilandele ukulondoloza ilungelo loluntu emabandleni ezokholo. Njalo bacele wonke owesifazane owadlwengulwa ngumagaya ukuba angesabi ukuveza okwenzakalayo ukuze athole usizo olwaneleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku shortwave.
Abahlali bakobulawayo bahlangene namuhla banquma ukuthi kufanele amakhansila aleli dolobho axotshwe kusalungiswa ingxabangxoza esaqhubeka lapho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami axotshe khona umabhalane omkhulu wali khansili umnumzana Christopher Dube emsebenzini. Umhlangano lo buqoqwe inhlanganiso yeProgressive Bulawayo Residents Association njalo bekunxuswe abahlali abadala bakobulawayo abagoqela abake basebenza kukhansili ama-alderman, omabhalane o-town clerk, labo sibalukhulu baleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lo behola lomhlangano umnumzana Paul Themba Nyathi.
Okumqoka okunqunywe izakhamizi zakobulawayo, ama-red pairs, ukuthi bafuna ukuyatshela ikomiti le ebuyileyo ethunywa nguhulumende ukuthi bona njengezakhamizi indlela idolobha labo eliphethwe ngayo abayifuni. Bafuna uBulawayo ohlanzekileyo, bafuna uBulawayo ohlonipha izifiso zabahlali bakoBulawayo. Bathi bafuna ukutyela laba abalethiweyo ukuthi amakhansela la nxa engahloniphi izifiso zabantu kungangcono asuli.
Ibe begcona yini ukukhethana ngemhlobo kumbe abanye okhansila abathile?
Into enkulu abayikhulumileyo yokuthi babona engazathi amasiko abo abawejayeleyo bona kobulawayo kasahlonitshwa. Bathi lokho kungadalwa yokuthi laba abanye abantu abakukhansile kathesi abawazi wona lawo masiko.
Kungenziwa njani njengoba sibona ukuthi abantu labana bavotele?
Bavotelwa sibili abantu bona bana, kodwa nxa kadulalele okunye okuphumileyo khona ukuthi ingxenye ngesikhathi esizayo nxa sokukhethwa abameli kakhulu kukhansel baza ke bacabange kabili kathathu ngokuthi abameli labo kufanele bazele emaphathini yini kumbe kufanele bazele kuzakhamizi. Yikho uzwile kube lenye proposal khona phana yokuthi ama Red Pairs Association amabila iBura leBupra kumele bake bahlangane babumbe imithetho yokuthi amakhansela kufanele akhethwe njani njalo kufanele kube ngabantu abanjani. Okunokumqoka okukhulunyiweyo yokuthi abantu bakobulawayo bona ngokwabo bazizwe beyanikile njalo begconiwe ngesehlakalo abasibona sisenzakala ehofisini ka-town clerk ukwenza izinto ngendlela engatshengisi ukuhlonipha ikakhulu kwehluleka ukuhlonipha nje uBulawayo njengoBulawayo owaziwa njengedolobha umhlaba wonke jikelezi elihloniphekayo.
Lo ngumnumzana Paul Themba Nyathi obephethe isihlalo emhlanganweni wabahlali bakobulawayo. Sixoxela ekhona le kobulawayo. Abafundela ububalisi ekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda Namhlanje batshengisele bangena isitaladini betshaya itoyitoyi befuna ikolishi libaphe impahla zama-uniform abo ababhatalela nyakenye kodwa kuze kube lalamhlanje belokhu bengakaphiwa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda.
Abafundi laba bangene kulikolitji ngompandula nyakenye njalo bathi kolitji ababhatalisa amadola emelika angamathuma ezithupha 60 US dollars ukuze bathole ama-informu abalisa i-trapsuit isikhipha kanye lekepesi. Kodwa kuze kube lalamhlanje ikolitji yabhotabhota ngodaba lwezigqoko zabo kungakho sebefuna imali yabo phambili. Lapho umsakazi we-Studio 7 ufika ekolitjini leli, abafundi bebetshaya itoyitoyi phambili kwama-ofisi omqondisi wekolitji uDr. Ngweni Moyo besithi bafuna ukubhatalwa imali yabo. Siqoqele omunye wabafundi uMkhululi Ndlovu obeke ukuthi sesiside isikhathi belinde impahla zabo njalo bebethenjiswe ukuthi bazaziphiwa ngomvulo kuleviki kodwa kwehlule.
On Monday. Babesibesithela nje ukuthi ama-tracksuit ma ulobhuti wakho kumbe isihlobo sakho esinye saqedayo cela gisa i-tracksuit ulizithengele i-tracksuit yikho thina sezesalukhuza sathi ngcono sizigqoke sibatshengise thina ukuthi kumbe siba-expose laphandle kwabanye abantu ukuthi abantu labo abasithinti kahle njengama-students. Iyo nje into esilede lapha kulokunye.
Umqondisi weJoshua Mkabuko Nkomo Polytechnic ukhulume labafundi bakhe wavuma umlando kodwa wathi ikolitji alisoze libisele imali kubafundi.
There were delays because you are still being registered. If you are no longer patient, we are then taking your $60 to cover your fees.
Abafundi abavumelananga lakho lokhu njalo baqhubekele phambili betshengisela ngemva kokuba bachitheke befunga ukuthi abayokuqhubekela phambili ngezifundo ngaphandle kokuba baphiwe imali yabo ilidola lemelika. Iningi labafundi kuleli kolitji lifunda nzima ngenxa yokuswelakala kwezindlu zokuhlala kuleli kolitji. Iningi labo lihlala emalokitshini lapho libhataliswa imali eziphezulu ngabanikazi bezindlu. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi obese Country Park edolobheni lakoBulawayo namuhla lapho avule ngokusemthethweni wokuza kwakhiwa ama-ofisi azancedisa abahlali baleli dolobho ngenhlelo zokulwisana lezidakamizwa kanye lencwadi zokuzalwa ezokuhambisa lezifakaza ukufa. Abaphatheke kulumbuthano ngumeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mgoni, umsitheli umnumzana Clemens Masango labanye. Bonke bakhulume ngokuqakatheka kwendawo ezakwakhiwa ngesikhathi abasakhulayo ikakhulu abaphatheka kumavuzu phathi bebikwa besebenzisa imidakamiswa. Ukuza setshenziswa izakhiwo zesikhatshana kusakhiwa eziqinileyo ukuba ukuqhuba lezinhlelo. Imifanekiso esebulenjini ibonisa kule mota ezinkulu ezithwele ukudla lomnumzana Mohati ekwabela abagogekileyo. Uyabonakala njalo egida ingoma ethi kutongwa kwaro eyomculi uJa Preza eyande ukuzwakala emhlanganweni yebandla lezanu PF. Ibandla lezanu PF lanqoba kule iwadi yeCountry Park emelwe ngumnumzana Kidwell Mujuru ekhansili. Amatitshala labodokotela ababethenjiswe imali yokubaphathisa kulinyanga i-cushion pay bathi bathe besiya emabhanga bathola ingekho leyo mali. Amabutho lamapholisa abayiphiwa leyo mali ebithiwa ngeyokuphathisa ukulinyanga kuphela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele umhlangano wogatsha lwabesifazana oyenzelwe eHarare ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga usesizwa ngcono kwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane angawuvezanga. Live talk namhlanje sixoxa ngamacala okudlwengu labesifazana awetheswa umfundisi Walter Magaya umkhokheli wesonto ye PhD. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Iran lilandule imbiko ethi ibutho leMelika lawisa indizamchina yalo engelamtshayeli e-drone. Owaye ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma useyazise ukuthi usaye kuphenduka kudale elikucwayisisa ngokungathembeki ele-state capture esithi indlela abuzwa ngayo ngiyokumhlukuluza nje ukuphela ngakho kaseyikuphenduka. Umbukiso womsebenzi wezokwemba walonyaka oyenziwa kanye ngomnyaka othiwa Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo 2019 uphele lamhlanje kobulawayo abembi abakulumsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngoba basebenze masinya ekubapheni amalayisensi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Evula umhlangano walamuhla wezokwemba, umphathintambo wogatsha lwezokwemba, umnumzana Polite Gambamura, uthembise abembi ukuba bapheka umthetho ozahlonipha abembi abancane ngoba yibo abaletha igolide eledlula amachumi ayisithupha ekhulwini kuhulumende, njalo umthetho okhona waqala ukusebenza ngomnyaka ka-1961 uloncindezelo kubembi abancane. Abakumsebenzi wezokwemba laba bathi njalo lomthetho obunjwayo wezokwemba ungabi lukhuni ukuze basebenze kuhle. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uncome umbukiso lo ngesizwe imbono yakhe.
Umbukiso uhambe kuhle kakhulu, siyathokoza ngokuza kwabantu ama-exhibitors. Loba bube kungani kunzima ikakhulu endaweni zentengo yokumuva yokuletha ama-exhibits ngapha lokuletha abantu ngapha bazabe hlezi bebukisa.
Osakhulayo okubhizimusi lokwemba uNicole Hove uchaza abakukhangeleleyo kumthetho obunjwayo wezokwemba.
Sisikhala ngokuthi lokhu uhulumende abe kubhale phansi as umthetho we-mining abe ku-implementa kusenzwa sekubona kusenzakala. For instance indaba abathi i-cadastre system ukuthi sokulama-problems akhona, ukuhluphana kwabantu, ubudlwangudlwangu egangeni, abantu sebelela ama-claim, omunye besithi la yindawo yakhe, omunye efike ethi yindawo yakhe.
Umnumzana Nicholas Dube okubhizimusi lokwemba uthi ukhangelele umthetho oqotho ozaqeda ingxabangxoza ekuleli bhizimusi.
Sikhangelele ukuthi makube lomthetho ongathi uyaqina kancane ngoba olalongo umthetho ubusulusi kakhulu. Engakwaziyo ukuthi ugovernment kuyambhadala kumbe kumbhadala kumbe bafuna ukudlala ngathi we don't know because kusuke kwangenela ipolitics kakhulu. So uthi uyahamba le mapholiseni uthi uyaripota uyifind ukuthi amapholisa lawo futhi ayatshekesha futhi they take side yakhonoko kumbe they are being overpowered by the political side we don't.
Umnumzana Philemon Mukwili okubhizimusi lokwemba osuka eGwanda uthi bakhangelele ukuba imicijo yabo ibe khona kumthetho omutsha wezokwemba. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iqembu leZimbabwe elebhola lokuqaga elama-James linqotshiwe ngeleJamaica namhla kumidlalo yenkezo ye-Netball World Cup. Kolunye udaba lwezemidlalo umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders uBethemba Ndlovu uthi ulethemba elokuba abagadli beqembu lakhe bazenelisa ukulitshayela emambuleni kwelimpelaviki lapho lelo qembu elizavakatshela khona elemanika Diamonds. Intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lezi ndaba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders lingena kumidlalo yangempela viki lihle ezindaweni yeChumilane engalane nemiklomelo lemiklomelo lechumi lesithupha. Kodwa umsekeli kamqeqetshi waleliqembu bekuthemba Ndlovu uthi yena belidlala kuhle kakhulu kumidlalo yedluleyo, kodwa ukusililayo yikuba abagadli belitshayele emambuleni. Umfoka Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba ekuvakatsheleni kwabo iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu elemanyika Diamonds ngensonto enkundleni yeVengere amasango azavuleka.
Sidlala sharp, we play very well, maybe we let down by finishing yethu. Bajahe ukuthi sokumele nje before is ready was mouse eseboxini. As a striker, ipora liphambi kwakho, you are in charge of the situation. Anything else you know, it's a penalty.
Imidlalo yeviki yechumi lanhlanu yona iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leChicken Inn elizadibana khona lelebulawayo Chiefs enkundleni yeLuveve. Lo mdlalo ukhangelelwa ngabaningi abalandela amakhasi alawa amaqembu aweTwitter njengoba kuyinjayelo ukuxhophana lokunyonkolozana phakathi kwalawa amaqembu omabili ekulenjini. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHerentals lizadlala lelewange ngaseNational Sports Stadium. Iqembu lezePC Kariba lizemukela eleTriangle ngaseNyamunga. Iqembu leNkezi Platinum Stars lizanqikilana leleBlack Rhinos ngaseBaobab. Ukuthi iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kuyilo njalo eliphethe isicoco seligue eleFC Platinum lizadlala leleChapungu ngaseMandava. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leDynamos lizadibana leleCapes United ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizadlala leleMshwane Stars ngaseLuveve. Sikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yezwe zomhlaba eVitality Netball World Cup libhaxabulwe nge-47-77 ngeleJamaica emdlalweni oqhutshwe namhla emini. Lo bekungumdlalo wokudinga ukuba yiwaphi amaqembu azaphutha imidlalo yalonyaka ehlezi endaweni yesihlanu kusiya endaweni yethuba mnembili. Umncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele uzaqhubekela phambili ngomgqibelo lapho iqembu laseNgilandi elizadibana khona leqembu laseNew Zealand kusemifinali yakuqala. Kuthi kusemifinali yesibili iqembu leSouth Africa lizanqikelana leleAustralia. Amaqembu azaphumelela ngomgqibelo yiyo azadibana kufinali zokudingwa intshantshi zomhlaba jikelele ngensonto. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday uPhakathi Jeremiah uxoxa lomhlabeleli owaba lodumo ngengoma ethi True Love ubusincube yena oke wasevakatshela emsakazweni wethu wena lo Studio 7 kuyona le iviki.
Uhlelo lethu lwalamhlanje uhlelo olezingoma sibe lethuba ke elihle inhlanhla yamaswazi yokuba lo mculi odumileyo eZimbabwe ukusincube asisebenzeke sonke siseZimbabwe sisemzakazweni oweZimbabwe khathesi sesilapha ke eVOA. Ubusi wesethekelele lapha eVoice of America evela eNorway lapho asegxile khona ngokuqala ukuthi kuye lapha
yengokuqala
sube lengoma ezithile eminyakeni yona le yesehlukane ngayo. Yiziphi ingoma osethe wazethula ususe eNorway?
NgiseNorway sengile madlala damabili ngilosiko enye yokugcina ngirecorde ngo-2016 le ni recorde ngo-2018.
Asiphalisele usiko igama langkhona livele ngaphi vele?
Igama leli ngiphongula ithatha nje ngoba ngithe mina yime sekumele ngigcine usiko ngoba yime sengikhulile. Usiko ngaluthiya mina usiko abalandelayo kabasoze bayakwazi ukuthi sivelaphi.
Yeah. asikhulumeke engathi yeqakathekileyo i-track khona yeah. lapha yiphi yazo
Thula Africa
Thula Africa
yeah
kuyini okwakwenza ubhale uThula Africa
uThula Africa bengikhangela isituation nje ngikhangela jikelele i-Africa yonke mbona ukuthi silebunotho obuningi but thina sikhanye ngani sithi abangabayanga mphinde ngikhangela ngithi ah nambone ngani omongameli bethu yebo bangazi ukuthi bakuhambise njani
elithuleni ma-Africa kungani likhala ngemihlanje ikhala ngemihlanje thulani ma-Africa kungani likhala ngemihlanje
muyelo Thula Africa
yeah
kona ke vele usuthuthele eNorway
yeah.
Lokho usachaya ezindaweni zokulibazisa uZulu kumbe isese kusokuzincane
eNorway ngiyachaya kodwa akansachaye kakhulu indaweni ezokulibazisa sengichaya ngathi singaba ama festivals
so dingxoxwethu kodwa ke amazo ngawachiyela abalaleli inkuthazo bani
ya abantu kumele bathenga ama CDs asemthethweni manje kathesa ukuthi uzutshela umuntu ukuthi eyami lo phawu olunje ukuthi angathengi ingayisiyo bathatha konke kunjalo kodwa babone ngani nxa sithatha ama download ku Spotify la khona ku labo iTunes kungconywana nxa abantu beza download
sesilubhebeka lapha ingxoxo yethu yalamhlanje kodwa sizaliqhunisela-ke lezinye ingoma eziphuma kudlaladeleli elibhalwe usiko lithengeke umculo wakhe ku-Spotify, iTunes lakwezinye indawo ezisemthethweni lalo i-CD lona leli lalo liyatholakala kodwa-ke lithenge okusemthethweni
lo gabo sincube umhlabelelo abalodumo ngengoma ethi True Love limuzwa ixoxa lapho kuhlelo lwethu Woza Friday singakehlukani kwesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela abenhlanganiso ezilela amalungelo abesifazana bakhuthaza amapolisa ukuthi abumbe ikomishini yokuhlolisisa umfundisi Walter Magaya ngamacala awetheswayo okudlwengu labesifazana izakhamizi zakobulawayo zihlangene zanquma ukuthi amakhansila akobulawayo kungcono axotshwe olivalelisayo ngusithandekile mhla
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.